Now, UST, Amanga aluhlaza umhlangano ophele vele sokulo sokusetshenziswa udlakela ukuchaya abantu abavele bayibo abathethwa yiCongress. Ngathi ukuthi akade bephakathi abaningi bangikhona ngabantu abangama-parallel structures abunjwa ngubhebhe labanye abasupporta i-factory yakabhebhe lo-vice president we-MDC umama uKhuphe.
Bathi bona umnumzana Hlalo abantu bavume ukubana hhayi wayakwenzayo waphambanisa.
Uhlalo kaphambanisanga. Akulalutho aluphambanisayo uhlalo ngoba uhlalo ule lungelo elokuthi ahambe emthethandaba. Ungakhangela Chris u-article 2 subsection 1 i-MDC constitution ethi yena ngesikhiwa i-MDC shall be capable of suing and being sued. Shuthi i-MDC ilawo amandla okuthi ihambe emthethandaba ibophise umuntu kumbeni yona ibothise. Lelo lilungelo elikhona